Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kulwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i 2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade siyibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ntemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sibongezathiwa yesebexotshwa abangaka sebemisa abangaka, but thina lokhu asikwethu ngoba lel uhulumende undaxa engafuni ukuthi alungisise izinto, thina sifuna ukuthi abone.
Ngemva kweminyaka emibili yabebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afuqwe kube yilast push, abantu bakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimta zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngumbuza ukuthi kuyini uZulu amele akukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade siyibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sesikwanise ukuplana loba kuyini esikwenza ngoba isiphi isikhathi, yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhangeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity ukuthi i-government enangwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathe indaba yabodokotela ukuthi behlule kuye emsebenzini, yikho sebese ukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi isebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangelwe lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu, sebese siya kwi-industry. njalo sakangela kubona labo laba abe-tourism abayibalete foreign currency lobo i-agriculture ancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho okuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engalo mkhosi omkhulu. Njalo esekufuze kwenzakala kathesi sekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance aye ngase imali ngoba ungananzelela kungakhwezi iy'holo zabo. Kuyaletha inflation eningi kakhulu because ihulumende ye-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into ezafise zikhangele ukuthi ziyenzakale.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo we Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni amagamented rural teachers union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacithe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela izikolo zeBabab, Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwatunya. Abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu, i-ATUS ithi kufanele uhulumende alalele izikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubhahile lakwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukana kuya phambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki phela lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathesi vele akusanelisi okunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusanelisi ukuthi kukwaniseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawe ubhajethi udingadinge enye ukuthi uhambe. Hhayi, asiqhubekeni sephambili. Nanxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyawuyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye, uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela songizathiwa ye sebexotshwa abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungisise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sibili inkosi sithi hayi xa sesiqalisile ukuhambe emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right sisebenze singalandlala
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi aba ukukhokheli wesikolo abone ukuthi abe liyarenta ngayenza ukuze umsebenzi wakhona uqhubeke phambili ngoba akula lapha angathatha khona imali anikelwani ukuthi abuye athini.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenzi.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye uteacher wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathusi kumbe ngowani ngoba ipay igovernment ayi-employer ngama-teacher athusi. Labona bebelokhu zabalaba kutholayo. So into yokuthi bona babethona bena begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukuthi akuncedi. Abaphume egceke nje bezinto zabo abazifisa bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesinga wathayini.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye Athuz ube xoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esegogwe asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi selitshabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army seziluphekise esikolweni selizwe ukuyakhipha uMgabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubona kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqe uMongameli babemtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMgabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMgabe engekho abeZimbabwe labo bathi le yintokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula eyayikho khona ngesikhathi saMgabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngo-November zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazwe lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Zinzomoyo uthi iphutha labangela ukucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona ikuthi ngelanga kusiyabuthanwa uselebrethwa ukuthi uMgabe afuqwe kube yilast push. Abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasotsha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi ngase kuphuma uMgabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka njani ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba awakhipha umgabe laba bazigqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi umnangakho kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa ngala plani nelakathi esekakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleka ekhaya, kusela lutho sekuwestern lesana isikhathi.
Isifundiso seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ubuhlupheka kusiya phambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulaleyo ababeyihola ngaphansi kombuso lo wayengumongameli uRobert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balanda ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso kaEmmerson Mnangagwa.
Kodwa akisalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwe azahlalele inkinga zawo, so sizakulungisa lokhu. It's not into a one day, yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa umongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMvelinqangi ukuthi angenele. Melethulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, New Benedict Nhlapo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo edalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBright Bridge izolo, abantu befuna ukuchisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalise nzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBright Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweRiot achaphisa isidumbu sikaMkhatshana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu nabe ngisengabenefita kuyo omntwana osize namhlanje. Kanye akubo into abona iyasebenza ngoba namadezo sebapha thulo sesingaphiwa spending 3 months, into enhle seyithokozela.
Hleli njani kustudio 7? Ngithanda lolo hlelo lapha elikhuluma nguMelusi ngiseJohannesburg. Bengisela umbuzele lo obaba wethu Mbalo elithanda ukukhuluma nayo lokuhlaziya ngendaba zase-America. Umhlazi lo ongwe-MDC sinyamkhohlwa ukuthi bathi mba igama lakhe, ukuthi le nto engayitholi kahle ngendaba zase-America ezamasenetha lo, befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama-political party ayi-2 kungelafani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo-MDC, kulabo-ZANU, kulabo-ZAPU, kulama-independent candidate ama-political party maningi ngalapha e-South Africa. Bengicela nimbuzele khona.
Kulenjani osakazi kwesitudio 7?
ayi lelalizwe kunzima kweZimbabwe. Abo 80s izanu yayihlola izaphu, ihlola umkhomo. Namhlanje sola IMDC ayi izanu siyehlulekile manje. Kuze kube nini ikhala ne-opposition party. Nayo ingazibona sehluleka ikhala nge-opposition party. Yayihlola izaphu. Kwathi after izaphu weze IMDC sithola IMDC. Yona yiyo zehlulekelayo izanu. Sense ukubusa yona. Hayi khona kulungile umtshazi afe ma.
Ngiyama recorded da maswa faka da avuna yini cha ngoba ngiyaswaka every time ale zini kube yi number ye wrong sibe wrong ningani kodwa msaka ke into enze South Africa isizizo uhlungu lapha kakhulu ngoba esephila
nzima hey ngiyani wanti studio 7 yaphila ha mina tuli yamanga isele uzwa abantu bakhuluma bathi hey wathi wathi nanga ba hey wayenza umnanga ubuye lapha vele ebekhona ngapho eSouth Africa oyilapha eSouth Africa vele wayesekutana ukubulawa umgari so lina lithatha ngapho ukuthi lidiye so vele wona amasotsha la vele ayazi ukuthi ba umnanga ngophuma ekhulu into ecaphula amasotsha naleyana kuba engazange ukubulala nanga kuba kuba umgari wahlala but iproblem uyewacala indaba leyana so abantu bafuze banandele ezinye izinto iphathi lekhona iCV MDC plasuyenzi MDC MDC yiyana ukuthokozana futhi MDC ifana leDP South Africa MDC Alliance.
Hawu uyabona mina lezano PF uma ingavusa ilizwe ngempela hayi ngiyabona ukuthi kona izinto ziyatshintsha ngendlela elobudlwangu udlwangu ngakhona ngendlela eyenza ngakhona ngendlela etshontsha ngakhona ma ingavusa ilizwe lephathi leyi kodwa abantu bathi cabanga nje 40 years abantu betshontsha kuluthwa imali kubulawa abantu kuthunjwa abantu 40 years kukodwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthiwa khona bazovusa ilizwe bazovusa umnotho 40 years belutha imali kubulawa abantu yonke into isenzakala ubudlongudlongo bonke kade bebeza ukoze umuntu evuke ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima igovernment yeZANU PF isebenza nzima ukuvuselela umnotho 40 years betshontsha awungitsheli ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo umuntu olengqondo umuntu waye esikolo angicabanga ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo manje nje sisekuhluphekeni sisedakeni ngenxa yabo beziZANU PF umnankagwa banabo lo mgabi lesiphatha amandla zeZANU PF amasela la abayalele esikhundleni belalela ukutshontsha ugogo labokhulu labo
hayi siyabonga thina abahlali baseSouth Africa ubaba uncube lo bekuvele usikhahlameza kakhulu bekuvele siphathwa njengamasela iy'gebengu khona ngayo iy'gebengu zikhona vele kodwa thina esihamba ngokusemthethweni hhayi bekuhlukumezana kodwa siyabonga khona kokuncane abakwenzayo ngobaba umnangagwa hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungile hhayi kuyehlula akubonakali nento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sethe wayenza for-ke yikuthi ama-politicians bona uba besidla bacabangela abanye abantu noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana noma singamsusa nje sithi chamisa buse kuzofana kungcono umbuso wabelungu
ndinjani bantu bakastudio 7 mina ngobulawayo elobhemula asazi kungeni into naliyakhetha yini abantu abakhulumayo ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kurediyo siyacela babithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo beke besidedele dathi befake enye iphathi ezakwanisa ukubana irane iZimbabwe ngoba sesithwele nzima shuwa siyalamba siyafa ngendlala thina eZimbabwe lapha.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp siyacela-ke lisithumele imilayezelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola emningi kodwa emningi yakhona mide kakhulu chama 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku +1 202 465 0318
Ngemva kwamaviki ambalwa kuhluzisiswa ensitha udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika wayefuna ukuthi ilizwe le-Ukraine lidinge udaka angabhica ngalo omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo umnumzana Joe Biden andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini umgcinisihlalo wekomiti yeintelligence umnumzana Adam Schiff nguye okhokhela lolu hlelo
the essence of what the president communicates
kodwa umongameli Donald Trump yena elokhu esithi uqanjelwa amanga uqale ukwethula ubufakazi ngowaye isiphathamandla esigodlweni semelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni
someone who is I think performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention the very disturbing facts that came to his attention
uTaylor uthi kwabamgceke ukuthi uncedo olwalumele luphiwe iUkraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine yena uBiden uthi mpela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe
he's indicted himself by his own statements
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department umnumzana George Kent omunye njalo okhangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela elemelika kwele-Ukraine unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ebandla lika-Trump elama-Republicans athi Akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ngoba loluncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sen, Cherryo, Cherryo Baby ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 National Budget.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacishe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.